soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile ku region ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi oso wabo ngoba lapha sikhuluma ngama head of state bathini ngombuso kwentando kayiphikiswa.
Inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kwesukulwa izolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Izolo weZimbabwe uyithula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqo imongameli Joe Biden wele Melika ukutshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe rapid antigen test. Uhlobo lokuhlolwa olwe PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eye Warren Park, Mabvuku, Mbare lezibhedlela ze Wilkins le Beatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosulwa izolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189 njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa 872 bele gciwane leli. Umnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhangelane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolo osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza imkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nxa abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi lalapho evele itholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiyayisiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawa abe yiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge COVID-19 ngoba itholakala ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana naye belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho ke abasaba ngeke bathola igciwane leli. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingenile njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiyayimemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa ukuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayitsho ukuthi isuvikelekile emkhuhlaneni, itsho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo, wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga. Hach
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha ubulawayo uveleni uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto kodwa ubulawayo uhambela phambili uyahlaba uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encomakalayo leyi kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho ke singakhangela amanani abantu lama. Abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflule ejayelekileyo. Okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid. Sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili. Akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso. Yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlayana. Sizathola ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane liya lokhe lisanda. Akusho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane sibaba utholileyo belalo igciwane, igciwana lisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga. Kodwa besingahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke. Uzathola ukuthi inani leli lokhe lisiya lisanda. Lokhe lisiya vele mhlawumbe liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena ongumongi omkhulu kobulawayo. Abasemhlanganweni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela kubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe atshiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden we-Summit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying the poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukukhohlakala benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kuphulwe amalungelo kaZulu. Wole Botswana sesiphumele sinquma esokuthi abezombusazwe kumele balwisane lobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe labantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends. Both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo, kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hand of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loko kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali baqoloje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo kunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption. Because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, which is my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion every year.
Ukuhlakala bubusela muva ezokuthengiselana ezemali ukulondolozwa kwezemvelo lokunye. Kwenza ukuba kungabi lokuzwanana phakathi kukahulumende labantu. Kuzwekazi le-Afrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than of all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo. Obekunanzwa usuku lokulisana lobukhohlakali obe World Anti-Corruption Day. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Dabanginare uthi ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungekelthi ubanjwe umkhuhlane lowo kusesemasinyane uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugwelegwele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobo okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngileMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti-ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Unkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluba umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingutando kayiphikiswa, bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo, ngoba lapha sikhuluma ngama-head of state, ubeza kuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona lekwele Zimbabwe lapho iEmmerson Mnangagwa led government engakholelwa kudemokrasi, othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa. Akula rule of law. Kodwa-ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akulanto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
abantu abalandela idemocracy abasoze bahambisane lama dictators yikho ke ukuthiwa kwezanu PF khombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu ngalokho abazilunga abazinuka amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenze lezizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, umnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF kakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kontuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela ayitsholutho kithi njengeZimbabwe ngoba uBaden Law engusenator yibo abacrafta izidera, so uBaden ngumuntu vele olwa leZimbabwe. Ah, so umuntu esingakhuluma ngaye vele into yakhona vele into endala le abantu aba they are not happy ngelokuze ne land reform yiko besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle eZimbabwe kula democracy batsho njalo kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi womhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungulwa kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika wokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-R424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizathu bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukuba nomsebenzi wokwakha idamu leGwayi Shangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo ngumanisipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udubo lwamanzi kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
AbeZimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayi Shangani esiwa kobulawayo njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. Umanjinela Potengu weZinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we are about 59% complete and siyabona by June we should be almost 90% complete this year and siyabona ukuthi December the lake should be holding water and we should be starting on the Kalisa pipeline from Gwayi to Bulawayo.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zikhe zabika kuhanjiswe emahofisini ngokulandelana kwethu ngokutshetha ukuze singazazi silahlekele iphumulo. I-experience esaba layo eluveve last year savumela nenhlanganiso yabaphisi ukuthi basifune ukuthi ke khona ngobulawa. It's unfortunate that we have lost one life. Each other had an extension. May they so rest in peace. Nyabonga.
Isihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayishangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasuthiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinwa i-City Council lezisa mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapho. Yebo bathi bakhulumisana kodwa kukhulumisaneni kwabo ekugcineni sigcina singanawo amanzi still. Yikho isicelo ukuthi angabe khona ukukhoba kulungisa kahle. Okusijabulisayo khona ukuthi sizwe umengameli sithi sesathola amanzi avela kugwayishangani. But still silocabanga ukuthi idolobha lakobulawa liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho. Nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzakhiwa eminye idamu ngasisuthiseki. Yesi ngathaba ke singezwa ukuthi kulama plan bani owakhe idamu kumnyaka le elandelayo emihlanu.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isiditshi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube lesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakathesi yebo yodaba lolu ole-water treatment plant kumele silukhangele sibili. Okutho ukuthi ngabe kwenzakala ngabe layo iyayenziwa ngasemosikhathi. Kodwa sizaphonguzama amanzi angafika kubulawa sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi labo abalamandla besenzele i-water treatment plant.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Asilokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayishangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina yokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe umunisipala wakobulawayo izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays hamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza nelokuthi semrandini kuligama lakhe lokucula. Bona bacula besemalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bexoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Bengabafanyana besiyadinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumba leli qembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Ngiphuma khona eLupane, likho lapho engikhulele khona. Ngikhuliswa likhehle elizala umama uMagcekeni, beliyinkosi khona lapho duza leMpofu. Yebo, iqembu elicwilelayo kuthiwa yiSemrandeni and African Mingoli liqale ngomnyaka ka-2020 kulapho esikhiphe khona amabhamzi amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo luwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi goslo house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lila abantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindima ezithiyeneyo, bebhale ngeTshitshewa, kuye kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesiLungu.
African Mingoli sila madlalade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi ebambe futhi le jena ezijiyeneyo. Le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile. Sesisebenza lama-producers ahlukeneyo and lawa ma-producers abefaka i-input ejiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho-ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani. Lizwi bani kubo abalaleli ngomculo lowo? Njalo libengawuthola ngaphi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni endlela. Igama le group likhona kuFacebook kuthiwa yiSam Randing and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-internet, ku-YouTube ungalithola igama yilo futhi Sam Randing and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, konke kube kahle.
Besikwetshiselo Sam Randing ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Hoza Woza Friday. Mpelasonto emnandi kini lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhatu.
Isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqongela yakwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika uqhutshelwa enkundleni yebulenjini. Leviki kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randing. Siludweba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umProphet Jeremiah